ukuze lezo zikhundla zigcwaliswe singathi ngabantu abaphosa babe cabinet laba eka zaphu kuyamele kuqale kukhangela into ezithize ukuthi obakhona inomama abatsha wonke umuntu nje osepartini represented sikhangele lokuthi wonke ama regions umbizigaba zokuhlala zikhona emathebeleland lemashonaland emidlands emanikaland wonke ama province kukhanya ukuthi abantu babaphiwa izikhundla ngokufana nayo lokhu kwenzakala ngemva ukuthi abantu balethe ama CV kwenzwe lama interviews iprocess esiqalisile obantu sebeqalisile ukuphosela ama CV yabo ukuthi ahluzwe umongameli kodwa sinanzelele ukuthi ibandla ngeza ke liqhubeke lingelamuntu olikhulumelayo njengoba kunengi okwenzakalayo yikho kuceli ukuthi njengomabhalani lezo zinto engizibhalayo kuphinde kube yimi engizikhulumayo kwakhathesi sisalinde ukuthi process yokukhetha abantu labo kumbe yokugcwalisa ezinye izikhundla iphele sikhangele ukuthi kusiyaphela yona linyanga lokho kube sokwenziwe losomlomo omutsha sizame thulelo simaziswe
njengomkhokheli omutsha uthini ubaba uNkomo ngodaba lokubambana lamanye amabandla aphikisayo
okumele sikunanzelele ukuthi uzaphu akakaze abe lohlupho lokubambana lamanye amabandla sake sabambana lezano ngo 2018 kukhetho ludlulelwa ama elections lawa sisasekela elinye ibandla thina kasifakanga umongameli lokho kutshengisela ukuthi singabantu emuva esisebenze kuhle lamanye amabandla okube lukhophe ukuthi thina kasizuzanga lutho kulokhu kubambana lamanye amabandla okwakhathesi kasikakucabangi ukuthi singabambana lomuntu esisakwenza ikwakha ibandla lethu ukwenzela ukuthi sithole abantu abazasisekela kuzigaba zonke zeZimbabwe asikakhangeleli ukuthi mhlawumbe singabambana labanye kodwa nxa bekhona abafuna ukubuya kuhlangothi lwethu lukazaphu bezobambana lathi bakhululekile thina kasikakucabangi kusuka phansi siyebambana labanye
iselingaphi kunhlelo zokulungiselela ukhetho
njengoba unanzelela ngokheli ukuthi zikhona izikhundla ezingakagcwaliswa kutsho ukuthi lati inhlelo zethu zikhona ezinye ezisamileyo ezisabanjwe ngonyawo lofudu okwenzakala izinto kancane kukhona esisikuqalile okunjengokuxoxisana lama provinces ethu lati kuxoxisana njengabantu laba esikhethwe kulimpelaviki esiphuma kiyo ukuthi sikubambe njani akhona amacebo ikhona imicijo khona ama guidelines lokunye okunjalo esakhulumisana ngakho ngoba kubalelekile ukuthi lati siqale ukukampena kusase lesikhathi singabe ngabe vumbuthuthu nxa sokuyiwa kukhetho so kukhona sisakhulumisana sisakhulumisana labantu bethu aba ku ground kodwa kunye ukuqhakathikile sikwenza khathesi ukugququzela lokukhuthaza abalandeli bakazaphu ukuthi bayebhalisa ukuvota kuzathi ke nxa sesigcwalisile zonke izikhundla seziza kukhangela ngendlela ephakemeyo ukuthi abantu siqale ukulungiselela ukhetho luka 2023 ngiyathembisa ukuthi izaphu izabonakala izigaba zonke ikhankasa ngiyathembisa ukuthi ngo 2023 uzaphu uzanqoba ngendlela emangalisayo.